Ngapha eHarare amarandi lamaphula akatholakali esitaladeni kangako, okusho ukuthi abantu baphila nge-US dollar lamazigi. Amazigi ayatholakala, kodwa uhlupho olukhona yikuthi i-official rate ekhulunywayo, le actual rate, yekela ngithi actual rate ngoba yiyo i-rate etholakala ezitaladeni kakuhambelani. I-official rate kathesi it's about 1 US dollar to 27 zigi, kukanti esitaladeni yi-1 US dollar to 40 zigi. Ungagada amakhombi loma uye ema-tuckshop udinga intshintshi, i-50 cents it's equivalent to 20 zigi. Kusitho ukuthi per every dollar umuntu ulahlekelwa yi-13 zigi, esingathi ku-$100 umuntu ulahlekelwa yi-1300 zigi, kusitsho i-$48 ngase sikhangela nge-official rate. Already uyahlubone ukuthi izakhamizi ziba short-changed ngoba ziyalahlekelwa kakhulu. Thina-ke njengenhlanganiso emelele izakhamizi siyabhoda sikhangela indubo zabantu, sibe sesizithatha leziyana indubo sizibambanise, sizame ukukhuluma lama-policy makers, kasidinwa ukube sisenza imizamo yokuthi sixoxisane lalabo ababumba imithetho, lalabo aba-implementa imithetho ebunjwayo, njalo lalabo okumele ukuthi banike ama-services asuthisekayo kuzakhamisa. Sizama ukubabonisa ukuthi hhayi, abantu bahlangana lendubo ezinje, asizameni ukuzilungisisa.